abe National AIDS Council NAC bathi esabelweni lesi umkhankaso wokuhlola igazi ebusuku kumbe endaweni ezisithekileyo bazawenza ezigabeni zonke zeMathebelele North ezigoqela iWange, uMguza, Lupane, Cholocho, Bubi, Binda kanye leNkayi. Lokhu kuchasiswa kabanzi ngumqondisi weNAC esabelweni lesi uMnumzana Dingane Ncube.
Uma hotspots ba-identify njani? Sikhangela i-statistics on HIV ukuthi kuminjani, on STIs ukuthi kuleyo ndawo kuminjani. Khangele njalo ama-age groups, khangele ekutheni ama-behaviors kuleyo ndawo aminjani.
Uqhubeke ethi bengaphumelela kulomkhankaso bazangezelela imfundiso ngezocansi, indlela zokuzivikela imikhuhlane yengulamakhwa, ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza kanye lokuphila lalo phansi kohlelo lwe-combination prevention activities. Uthi lokhu bakwenza lenhlanganiso zezempilakahle ezehlukeneyo kanye logatsha lukahulumende olwe-health and child care.
From there sebengathola ukwelatshwa, bengene ku-art program othole izicwayiso zokuthi bengaziphisa njani.
UMnumzana Vusumuzi Masilela ongusabhuku wephakama phansi kwenduna uMvuthu uthi inhlelo ezifana lalezi bayazamukela, kodwa ekhala kakhulu ngomango ohanjwa ngabasehlelweni ukuyathatha amaphilisi ngesizathu sokuswelakala kwamakilinika aseduzane.
Kugcina kudalela ukuthi umuntu uyakhona ukuthi adiscover late ukuthi sephelelwe ngamaphilisi, kube sokubangela ukuthi be-default. Kanti-ke sikufisayo ukuthi ma bekwazi ukuthi abantu amaphilisi bathatha nini, ngalezo nsuku besondele kube lamanye ama-reserve points abangabaphela wona.
Okwakhathesi uNcube uthi bakhathazekile ngenani labatholakala belegcikwane leli eliya liqonga okwethusayo, ikakhulu eziqintini zeMguza leCholocho ngenxa yokwanda kwabotsheketsha kanye lemizi eminingi okhokhelwa ngabesifazane. UNkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yokunqoba igcikwane esabelweni seMathebelele North ekunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane, ngakho benza amacebo okuphathisa laba.
Ezinye inhlanganiso ziyancedisa ukuthi banike omama ama-startups ukuthi bazincedise laye athole ukuthi alethe imali ngekhaya. That way nxa ele-financial freedom uyabe kwanisa ukunegotiate for ama-rights akhe for i-sexual reproductive health yakhe. Atsho ukuthi hayi lokhu kangikufuni, lokhu ngiyakufuna, angifuni ukuphathwa ngale ndlela.
Isigaba seBinda silenani eliphansi kakhulu labantu abasehlelweni. UNcube esithi isizathu abasicabangelayo yikubanjwa kwesiko lesithembo. Kusabelo sonke amantombazana asakhulayo aleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya kwabalamatshumi adlula amathathu yokuzalwa yiwo abikwa etholakala enaleli gcikwane kulezi nsuku. Imbangela yalokhu kubikwa kuyikuyengeka nje lokuswela ulwazi ngezocansi. Kwabesilisa igcikwane leli libikwa lande kwabaleminyaka efika phose engamatshumi amane kusiya kwayisithupha 40 to 60. Uphenyo lwabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lubika ukuba kulabantu abayisilinganiso esiphezu kwamatshumi amathathu lengxenye ekhulwini 36.3% abaphila le-HIV eMathebelele North. Elizweni lonke leli gcikwane libikwa lilokhe likhokhela ekuthatheni imphefumulo yabantu, lilandela isifo se-high blood pressure. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthi abadlamini.